lithi into engaqalwayo ukubisela idola leZimbabwe ngoba lithi lalahlekelwa imali eningi eyafela emabhanga yabachiya bengabayanga. Umnumzana K Fire uthi umphathintambo imali kame kancane ngedola lelo.
Indaba kaMthuli Ncube ukuthi lethe izimdola, mbona ngani is too soon ukuthi elethe izimdola, kodwa asazi mhlambe kuzasebenza. Mina ngombono wami mbona ngani irandi yilo lingasebenza ngcono, i-US dollar livele likhitshwe nje totally, lingabi khona ngoba ngani liyasinda kakhulu abantu, ikakhulu ama-neighboring countries. Kunzima ukuthi atrade leZimbabwe ngendaba yesisindo se-US dollar. Njalo eZimbabwe laphana ma ungabheka indlela abaliphatha ngayo i-US dollar, abayazi kahle i-value ye-US dollar, bayithatha ngenye indlela nje, bese belisebenzisa ngani nje, baphethe nje imadlanyana nje.
Umnumzana Asa Molefe uyagcizelela
indlela elethwa ngayo kayisozincede, kuyafana nje lama-bond, kuyakufa kunjalo. Into ekhona kuzakwenza ukuthi abantu bahlupheke, njalo akusoze ke kuphendule uguqule i-economy yeZimbabwe. Besidinga ukuthi uNcube akame mbijana abone ukuthi kuhamba njani ukuze kulungiswe kuhle, angaphaphazeli ngoba sizabuyela kuzimdola, sale futhi sesihlupheka njengokwenzekile iminyaka yonke yonale. Izimdola lokhu yafayo, kunoko okwayibulalayo usekubondeni ukuthi kuyini. Kungcono akathi khwimilile afake isipindi phansi, alungise kuhle i-currency efunwa yiZimbabwe nangabantu beZimbabwe ukuthi ku-develop, hatshi ukupapazela.
Kukhona abajabulela ukuthi idola leZimbabwe liphenduke. Umnumzana Bob Scholar uthi zindaba ezimnandi ke lezo.
Kodwa indlela engibona ngayo ukuthi uMthuli Ncube alethe izimdola kuyinto enhle engangijabulisa kakhulu. Khona vela ngeke kuthathe isikhathi ukuthi izimdola iqale ukufanishina ngoba idetermine phela ngama-gold bullions esiyabe silawo. Ungakhangela kahle ama-mines ale golide, agebhi golide, izitini esingaba lazo zegolide, angeke kuthathe isikhathi. So indaba yokuthi imali ilizwe ibe le mali yayo, ayi, lokho kuyangijabulisa kakhulu, ngiyachelesa kakhulu. So uma kuyi-channel kuyindlela okwenziwa ngayo, angilethemba futhi kuzoba successful sibe le mali ngeyethu as long as izinto zimanejwa ngendlela.
Unkosazana Nonhlanhla Ndlovu uthi kungasetshenziswa irand le-South Africa izinto zizaba lula eZimbabwe.
Indaba kaminister uNcube le eyokuthi uthi usefuna ukuletha izimdola angiboni izasebenza. Kunini bezama shuwa, bazama baqala nge-bearers check, babuya nge-bond note. Yoko yonke nale imali iyehlule ayisebenzanga. Kunganani ukuthi sizihlalele le rand nalele elabo makhelwane ngoba vele zonke izinto zivela khona ngale South Africa, sidla izinto ze-South Africa.
Abanye bathi kuzaba lokunzima ukuthi idola leZimbabwe lisebenze njengoba ama-industry engasebenzi. Onkosazana Ntombi Msuthu ngomunye wabo.
I don't think it's a good idea to introduce the Zim dollar as yet because is a support yini exactly. Number one, there's no production whatsoever in Zimbabwe. Izim dollar le mabe introduce bazabe be trader lobani ngani abalayo. I think it's too early for now. Abazama ku concentrate on reviving the economy yeZimbabwe, try and make sure ukuthi bavuselela ama-factories and stuff instead of concentrating of i-currency. For now, I don't think i-currency is as important as other pressing issues as khona eZimbabwe.
Umnumzana Michael Mangwiro uthi ukufakwa kwedola leZimbabwe kungenza intengo yezinto yehle kwele Zimbabwe.
UThuli Ncube, u-finance minister lo mutsha, ukhangelela ukufaka izim dollar at some point, kodwa ngizwe ngani uthi ufuna ukuqala akhiphe ama-bond angenise ama-rands and then ukusebenza ama-US dollar for isikhashana, kodwa vele ukhangelela ukuthi ekugcineni kungene izim dollar. So lokho kungaba into enhle kakhulu ngoba ukusebenzisa imali engasoyo yethu thina eZimbabwe kuyahlupha kakhulu ngoba as it is manje ama-prices ezinto akhwelile. Bengikhangelele kwenye iposti engayitholayo kuthiwa i-Saudi sele i-$5 something into esizithenga ngama 20-30p lapha e-UK. So nxa imali ekhaya ingangena izinto zingahamba kuhle kunganceda kakhulu abantu abahlala ekhaya sebehlupheka isikhathi eside.
Umnumzana Alex Mageza uthi okuqakathekileyo kwamanje ukuthi uNcube alungise ezomnotho, hatshi ukukhuluma ngedola leZimbabwe.
Mina ngibona ngani uJaha usehube masinyane. Embona kufanele kwenzakale ikuba ilizwe liqale lime liphike up listabilize, hayi ukuthi sise siqale ukukhuluma ngezimdola, ngoba siyazi ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe libe le mali yalo. Kodwa asiqaleni i-economy ime ithuthuke isukume phansi, singaze sakhuluma ngento vele eyawisa i-economy.
Idola leZimbabwe lisuka likhumbuze abantu izikhathi zobunzima lendlala eZimbabwe. Abantu lokho belesaba ukuthi liyabisa uduwo njalo. Ngimele Studio 7 eLondon, iCameraman Ezra Jesus Banda.